isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Amachono zihlobo alamukela ku Studio 7 ngolesibili mhla ka 7 Ncwabakazi 2018 ngo President Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Ngizibele ukuthi kungakhani ngazathi uhulumende executive yiye esibambukuthi ngokuthi outcome yangkhona abantu bazayigezela kuthi kodwa kungaba yiparliament okunama-political parties wonke onalawo anama-problem kube yibo abazakhonstitute icommission yangkhona sokubuya labanye abaphandle kwelizwe but iparliament ibe yiyo emabhudaba lonalolu.
Umkhokeli we-MDCT uNkosazana Thokozani Kube uthi uyamukela amazwi kamongameli Emmerson Mnangagwa ukuba kumele kubunjwe amakomishini azimeleyo azahlolisisa udlakela oluqhamuke ngemva kokhetho.
Ngiyathaba kakhulu ngesinqumo esithethwe ngumantshi ngoba lokhu vele kwakulani labathi sakwenza. Thina sasitshengisela nje ngoba ukuthuthisela kwe-ZEC kwase kusicabangisa ukuthi bafuna ukuqilibezela umongameli uChabiso.
Abalandeli bomanyana wamabandla aphikisayo MDC Alliance ababotshwe betshengisela ngolwesithathu ledluleyo ngesikhathi abantu belinde impumela yokhetho bakhululwe ngemva kokuvunyelwa ukuhlawula isibambiso se-bail. Iningi labezimbabwe kwele-South Africa lithi impumela yokhetho isitshiye bengazuba bahle bakhohlwe ngokubuyela ekhaya kumbe baphe umongameli Emmerson Mnangagwa ithuba. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Umkhokeli welinye lamacele we-MDCT uNkosazana Thokozani Kube uthi uyamukela amazwi kamongameli Emmerson Mnangagwa ukuba kumele kubunjwe amakomishini azimeleyo azahlolisisa udlakela oluqhamuke ngemva kokhetho kwabulawa abantu abayisithupha kodwa ethi kumele abunjwe lidali lephalamende. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
UNkosazana Kube utsho lokhu emhlanganweni letatheli zindaba ehoteleni ye-Holiday Inn ngemva komhlangano webandla lakhe wokubonisana ngokumele kwenziwe ngemva kokhetho. Uthi yena labebandla lakhe abalusekeli udlakela ekhuthaza ukulandelwa komthetho lapho abantu labamabandla ezombusazwe belensolo.
Nxa sinensolo sesilandela amathanda aqondileni ukuthi siyefuna ukuthi isolo esiyibonayo ku-unfortunate ukuthi lokho kuyenzakele mhlaka-1 kuyenzakele ukuthi abantu baphume bayisitradeni amasotha lawo aphuma aresponda sinalokhu yasukusapota anti kujabule ekhomishini esifakiwe sifuna ikhomishini icubungula udaba lolu ililungise sifunazela ukuthi kungaphindi kuyenzakalee.
Uma Kube uthi njengoba ukhetho seluphelile ufisa ukuba ngabe uMnangagwa uqoqa umhlangano lawo wonke amabandla ezombusazwe aphatheke kukhetho ukuze bakhulumisane ngentuthuko yelizwe.
Ngizibele ukuthi kungakhani ngazathi uhulumende executive yiye esibambukuthi ngokuthi outcome yangkhona abantu bazayigezela kuthi kodwa kungaba yiparliament okunama-political parties wonke onalawo anama-problem kube yibo abazakhonstitute icommission yangkhona sokubuya labanye abaphandle kwelizwe but iparliament ibe yiyo emabhudaba lonalolu kuzancedisa ukuthi bonke abantu akade benzensolo insolo zabo zizafakwa ndawonye impumela ezaba khona kungakho abantu bonke bengazivumela ngayo
omunye wabathole isikhundla sokumela uZulu edale lephalamende uNkosikazi Priscilla Misiya Irambu Imshonga uthi usezoqhubekisela phambili ezinye zezikhalazo ayethe wasukumisa edale eledlule.
Okukhulu into yamenhlala ngikhuluma ngayo sanitary wear kumele sibuyele siyekhuluma ngayo. Akusebenzi ukuthi singathi singuhulumende omutsha abantwana bethu bengakwanisi ukuya esikolo because abana-sanitary wear. Second, kumele sikhangele into le bimele iphele kathi singu-2018 kodwa upresident elect wayevele evumelane lathi siqalise ukwenza into zethu zokukhuluma njengabomama wathi into le izaextend uzavumelana thi ukuthi kuye-extend. So the one thing that I'm going to bring into the house immediately as we open is to push for an amendment for the extension of the court.
Uthi uzophakamisa njalo udaba lokutholiswa kwabesifazane amathuba ngokungena kwezombusazwe hathi ngokukhethwa inkokheli yesilisa ebandleni kodwa bekhethwa ngabanye babo.
Wena njengomama kumele ube kubhalothe omama bakuvotele wena njengomama ukuthi ungene. Ayikho naloko othi amadoda ayahlala phansi akhuluma ukuthi ngifuna izibani nozibani nozibani. Asokhotha yabomama, iyabi ikhotha yabobaba abalethayo omama bababa abafunayo. Okwesithathu sikhangelele ukuthi upresident elect is going to make sure ukuthi this time icabinet yakhe iyabi yalabomama 50% yomama. Bakhona omama eparlament, omama abayanga abayi-intelligent, akula excuse yokuthi angabi labomama kucabinet. So sikhangelele khonokho ukuthi manxase ngena esikhundleni sangikhona enguye owayebe ngupresident oyabe khethwe ngabantu uzakwenza khonokho esimkhulumayo.
Abe-MDCT ekhokhelwa ngumakhuphe bathi leli lithuba alitholisiweyo uMnangagwa ukumanyanisa ilizwe ukuze lisebenze ndawonye ukuthuthukisa umnotho lesimo kungakhangelanwa ngemihlobo kumbe indawo. Abezombusazwe kanye laye uZulu uyakhuthazwa ukuba asebenze ndawonye ukuqhubekisela ilizwe phambili hathi ukube lokhu kudonselanwa. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumavis Gama.
Yebo, 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 mthwakazi omuhle. Mina nginguMaigobe, umsakazi weStudio 7. Ngithanda ukulinxusa lonke kuhlelo lwabasakhulayo olwe-B-Connection ngo-8 ntambama. Lamhlanje sixoxa labasakhulayo ukuthi sizwe imibono yenu ngemva kokhetho lwangeviki odluleyo. Liyayamukela na impumela yokhetho lolo? Libona ngani uMongameli Emmerson Mnangagwa uza kugcwalisa izindingeko zabatsha azithembisayo edinga useke lokukhetho na? Ngena kuhlelo uzikhulumele umbono wakho ngodaba lolo. Nxa ufisa ukungena kuhlelo, thumeza inombolo zakho zocingo kuWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Tholakala njalo enkundleni yokuzilibazisa lokukhulumisana yebulenjini eyeFacebook eyekhasini lethu eleVOA Ndebele.
Abalandeli bomanyano wamabandla aphikisayo OMDC Alliance ababotshwe betshengisela ngolwesithathu lweviki edluleyo ngesikhathi abantu belinde impumela yokhetho bakhululwe ngumthethwandaba kamantshi weHarare namhlanje ngemva kokuvunyelwa ukuhlawula isibambiso esebail. UGibson Pepe usethulela lolu daba.
Abantu laba abangaba ngamachumi amabili lasikhombisa 27 babotshwe emhlaka 2 ngcwabakazi ngeviki ephelileyo besetheswa icala lokubangela ubudlwangudlwangu phansi komthetho we-Criminal Law Codification and Reform Act. UMantshi uNyasha Vitorini ubavumele ukuhlawula isibambiso semali ezingaba ngamadola amachumi amahlanu $50 ngamunye ukuze bathonisiswe besuka ngekhaya. Igqweta labo uMnumzana Gift Mdisi uthi bajabule ngenyathelo ekuthethwe nguMantshi.
The judgment was fair. The magistrate granted bail after analyzing the facts.
Isahlulelo esisihle ngemva kokubalisa izehlakalo zalokho okwenzakalayo ngalelo langa. Behlulekile njalo ukubalisa ukuthi omunye ngamunye walaba batshengisile waphambanisa ngakho lokuthi ngani kumele bayiswe enkantolo. Behlulekile konke lokho.
Uqhubeke ethi abashutshisi behlulekile ukuveza ubufakazi obucacileyo obutshengisa ukuthi laba bantu bangabe beyingozi emphakathini. Omunye walaba bantu obekade evalelwe ongadananga ukuthi simveze igama wamukele ngenjabulo isinqumo esithethwe nguMantshi.
Ngiyathaba kakhulu ngesinqumo esithethwe nguMantshi ngoba lokho vele kwakulani labathi sakwenza. Thina sasitshengisela nje ngoba ukuthuthisela kwe-ZEC kwasekusicabangisa ukuthi bafuna ukuqilibezela uMongameli uChamisa.
Omunye njalo ongathandanga ukuveza igama usole kakhulu ukusetshenziswa kocuku ngabezomvikela kulesi sehlakalo.
Eqinisweni lonke mfowethu, thina siyizimvu nje esezinikelwa nje ngoba bakhona abazama ukuzigeza ecaleni abalenzayo. Ukutshengisela kwethu kwakungelani lokudubula abantu abangelacala njalo abangelazikhali okwayenziwa ngamasosha.
Igqwetha labantu laba lithi bakhangele ukukhululwa ngokugcweleyo ngoba vele bengelacala abalidalayo njalo abatshutshisi bengelabo ubufakazi obukhomba lokho. Kusenjalo inhlanganiso ebona ngokulondolozwa kwamalungelo abantu e-Zim Rights isikhuthaze uhulumende ukuthi ashiyane lokuhlukuluza abantu abatshengiselayo lokubabopha ngoba lokhu kulungele labo ukuthi bakwenze njalo kusemthethweni. Abantu abahlala emalokishini aweHarare babikwa sebephilela evalweni ngokuhlukunyezwa ngamasosha usukela ngohlakela lwezike edluleyo kodwa umphathi ntambo obona ngobudlelwane bezimbabwe lamanye amazwe omhlaba umnumzana Sibusomoyo uphume kuphephandaba le-Herald elandula limbiwe esithi nxa kulamasosha ahamba etshaya abantu bawamangalelwe emapholiseni. Kumele thuthu seviniseharare ngigibson bebe.
Kusenjalo kubekwa kube lezehlakalo zokuhlukunyezwa kwabantu ngokutshaywa ukuthunjwa ngamasotsha endaweni ezijiyeneyo zelizwe kodwa kobulawayo lendaweni eziningi zemhlubulweni weMandebeleni kubikwa kungela kuxokozela kwangemuva kokhetho njengakwezinye izigaba zelizwe. Owayemela iphelandaba Mpophoma edalela ePhalamende elisanda kusuka umnumzana Joseph Chuma engowebandla lezano PF uthi kulabantu abacatshangelwa ubana ngamalunga omanyano weMDC Alliance abazame ukubangela udlakela edolobheni lakobulawayo kodwa bavinjwe ngabanye. Asizweni amazwi akhe ekhuluma kuhlelo lwethu olwe Studio 7 olwasebulenjini olwe special edition esilugqibe lamhlanje emini.
Ubulawayo namhla unginike nxa sikhumela ngolimi lesishona unginike abanye kunyuku ubambele ubulawayo wala wathi thina ngapha njengobulawayo asifuni budlwangudlwangu asifuni msindo kuyala even bona sithi amalunga be-MPC abanye bahle bawala bathi noloku umsindo thina sikujwayelanga sikufuni lapha kobulawayo babambane bakhuluma ngelizwi elilodwa elizwane ukuthi thina la asifuni umsindo. Bake bakuzama abanye be-MDC ade befukeza umsindo beqalisela laphana endaweni odwa kuse-Trade Gold laphana odwa kuhlala kunosiphatheleni kodwa abantu bahle babagombolozela amasinyane bahle babathithi hhayi lapha ningafuna ukuqala lokho enifuna ukuqala lapha ningaqhedezana lani kathesi ngili ungakabuyi lamapholisa asifuni izinto zobudlwangudlwangu lapha ngoba nxa ubudlwangudlwangu busizakala awusoze uwanelise ukuthi ubucontrol oza kufa ngubani kufuna usika lalowo muntu ongelani lalokho okwenzakalayo kwaphana njengalokho esakubona usizakala eHarare ubaba lwani usomabhizinisi owayezezela owagcina esedujuliwe wafa kathi isimbili yakhe iyakala abasuze bephinde bembone futhi amandla kade wasizela khona asakwazi ukuze ahamba njani ngenxa yodlwangudlwangu apha engelani labo. So abantu bakubulawayo bakwalile khonokho bathi asifuni into enjalo siyabambana even ungavula kimi i-Facebook page yami uzabona ngimmail abantu be-MPC begqoka amaregali yabo nami ngigqoke yami sibambene sikhole isiseka ndawonye ngoba siyakwazi thina singabantu abavela ebantwini ubuntu yesiyigijimisa kakhulu ngapha kobulawayo.
Lo-ke ngumnumzana Joseph Chuma owayemela iphelandaba Mpophoma edalela ePhalamende esanda kwedlula engowebandla lezanu PF ubekhuluma kuhlelo lwe-Studio 7 obelusakazwa njalo lasebulenjini ekhasini lethu ele-VOA Ndebele enkundleni yebulenjini eye-Facebook olwe-special edition esilugqibe lamhlanje. Singakangeni esigabeni sethu esilandelayo wothi sikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abantu bakwele Kenya kanye labakwele Tanzania bananze iminyaka engamashumi amabili kwabulawa abantu abangamakhulu amabili lamashumi amahlanu 250 ngabeqembu labalwa becatsha abesimuslim abedlulisa amalawulo abe-Al-Qaeda baze baphosele amabhomba ezigodlweni zabameli bemelika emazweni lawo omabili. Kuthi-ke umsebenzi wokuzama ukuhlenga abasinde engozini yokuzamazama komhlaba kwele Indonesia eyenzakele ngesonto uqhubekela phambili esihlengeniselwa mbo inani alasebefile kule ingozi selisedlula ikhulu njalo inkulungwane lenkulungwane zabantu zishabalaliselwe imizi. Iningi labeZimbabwe kwele South Africa lithi impumela yokhetho isichiye bengazi ukuthi bahle bakhohlwe ngokubuyela ekhaya kumbe baphe uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa ithuba lokuguqula isimo eZimbabwe. UBenedict Nhlapho usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho iningi lezalwane zeZimbabwe kwele South Africa bebeveza ithemba besithi lolu khetho luzaletha uhulumende omutsha oza kuguqula isimo ikakhulu kwezomnotho labo babuyele ekhaya. Kodwa nginenkathe silithi limpumela ebachiye bengazi ukuthi benzeni. Umnumzana Bongani Halimane umgcinihlalo webandla lezaphu kwele South Africa uthi kusiya ekhethweni ubezimisela ukubuyela ekhaya ngoba ecabanga ukuthi amabandla aphikisayo azanqoba. Kodwa ke uthi ukuchitheka kwaleli phupho sekuphazamise icobo lakhe lokubuyela ekhaya.
Ngizoqhubeka ngilapha eSouth Africa ngibhekile ukuthi kuyini kahle kahle okwenzakalayo njengalokhu abantu bekhethile inkokheli zabo. Sibona ukuthi lezi nkokheli zikhethwe ngabantu zizokhona yini ukuphakamisa zivuselele i-economy yelizwe zicreate amathuba emisebenzi. Ngoba sikwazi ukubuyela ekhaya siyohlala imisebenzi ingekho.
Abanye bathi njengoba vele lempilo isinzima kwele South Africa sebedidekile ukuthi bazaqonda phi. Insizana yaseZimbabwe umnumzana uMchasisi Ligwaza uthi sekufanele bemukele okukhona ngoba ngeke bephile emazweni impilo yabo yonke.
Asikabi kahle kahle nengqondo e-right ukuthi sizokwenzani ngoba asikakaboni ukuthi kwenzakalani. Kukhona abanye abantu basafuna ukuthi bahambise abanye enkantolo ukuthi akukhona bangawina. So asikabi kwazi kahle kodwa-ke esesikulindele ukuthi ma besolva lento sesikwazi siuba nowini leyo. Hayi mina ngokubona kwami ngomunye wabantu abafisa ukuthi hayi ngihambe nje ngiyoqala a new life in Zimbabwe.
Le yinto esekelwa ngabanye abathi loba bengalisekela ibandla le-ZANU-PF. Indlela umongameli Mnangagwa abesenza ngayo ukhetho lungakafiki itshengisa ukuthi ulaso isifiso sokuguqula isimo eZimbabwe. Umnumzana Khanyisa Zinkala obencintisa esikhundleni someli wedali lephalamende eGwanda Central emele ibandla lezaphu uthi sekuyisikhathi sokuthi abasemazweni bekele ukugoga izandla befuna ukulungiselwa ngabanye isimo esekhaya.
Kanti-ke kodwa abantu bakithi bagcwele kufacebook lakho konke bayakhuluma nje kungela abakwenzayo. Asifundeni ukuthi sifake nini imali yethu lapho kulo mlomo wethu khona, siyekele nini ukuthi sitshiyele abanye sithi bazolungisa, ngoba phela abantu abanikezwa ithuba lokuthi balungise bayayengeka lula beyengeka ngokudla la ngalokho okunyokukhona lokwethuseleka abantu bayethuseleka. Sokudingeka kama-diasporians siqale ukuplana ukuthi senzani ukuze silithathe leli lizwe.
Abanye ke bathi uzacaca ngemva kwempikiswano yempumela yokhetho ukuthi bayahlala kuleli kumbe bayabuyela ekhaya. Mina Studio 7 Johannesburg kwele South Africa ngingu-Benedict Nhlapho.
Yebo, mthwakazi omuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo we-Studio 7 usilohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo kusiyafika ngolwesihlanu. Lingaqhutshwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Umagagasi athi 909 medium wave 4930 6040 laku 15460 kHz ku short wave. Lingaqhutshwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook ngokukhathi le VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo 4:15 pm kusiya ku 5 pm. Lilakho njalo ukusixhuma ku WhatsApp kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Ngiyaphinda njalo 001 202 465 0318. Ngenani njalo la ku Facebook ngukhasi lethu ele VOA Ndebele.
Izihambi eziphuma eZimbabwe zingena emazweni afana laseBotswana kanye laseSouth Africa zikhala ngokuthi abohlangothi lweZimbabwe Revenue Authority ZIMRA abayibo ababuthanisa imali kahulumende bayabakhuthuza bedinga imali yohlobo lwama-bond notes ukuthi ingaphumi elizweni ngesikhathi kulodubo olukhulu lokusilela kwemali emabhanga kweleZimbabwe. Intatheli zindaba ye-Studio 7 uMartin Ngwenya usethulela lolu daba eseGaborone kwele Botswana ngokugcweleyo.
Abohlangothi olubona ngokubuthaniswa kwemali kahulumende emngceleni etshiyeneyo yelizwe abeZimra babikwa bekhuthuza abaphuma elizweni bedinga imali yohlobo lwama-bond notes emzameni yokulwisana lodubo lokuselakala kwemali eZimbabwe. Abaphuma elizweni lokhe kudlule ukhetho bathi abeZimra sebeqinisa umsebenzi wokukhuthuza isihambi kudingwa imali yama-bond notes. Unkosikazi Emily Chuma uthi kukhanya kulokuqiniswa kumkhankaso okudinga ama-bond notes ngemva kwembiko nyakinye ethi imali enengi yohlobo lolu ingena emazweni angumakhelwane afana le-South Africa, Mozambique, Botswana kanye le-Zambia.
Eboda kuyasetshwa sibili kuzwa omama abasetshwa ngomama, obaba abasetshwa ngobaba. Kuthiwa akula mali yangapha edlula ibhodi. Imali kumele isale ngapha. Kodwa ukuthi bayisa ngaphi kusengakwazi, kumbe bayayisarenda kobakhula sikwazi.
Esinye isihambi esanda kungena eBotswana uthi ukudinga amabond notes emngceleni ayisikho ukungakhipha iZimbabwe enkingeni yokuswelakala kwemali.
Akuqakathekanga ukuthi kukhulunywe ngemali ephumayo. Okuqakatheke moyo ukuthi kulungisiswe i-economy eyiyo ezakwenza ukuthi imali itholakale. Ngoba looking at amanye ama-countries angomakhelwane ethu labo ezabo imali ziyaphuma from ama-countries abo. Like opula orand, even as far as US dollar from America, kodwa soze asake sizwe bekhuluma ukuthi imali yabo iyashota kumbe iyabakhathaza nje.
Umnumzana Rodwell Moyo uthi noma ama-bond notes ephuma elizweni ekugcineni kwelanga azaphenduka elizweni ngoba ayisihlobo ayisohlobo lwemali olungasebenza kwamanye amazwe.
Ngikhathazekile kakhulu ngalesi sehlakalo sokusetshwa imali besithi ibondi not lichiwe ekhaya. Iyo imali ekhona yiyo esincenga ngayo kuyawoda and at the end of the day vele iyaphenduka ibuye ekhaya ngoba ebhosana kalisebenzi. Kungaze libe liphumile labe kuphumela ingakanani. Okuzisibuhlungu ukuthi abantu abaphumala nangabantu abaphila ngakho ukuthengisa. Nxa umuntu esethathela ukusomela abuyele ehlala phansi usebenza ayikho uyaphila njani lo.
Ibhanga le-Reserve Bank of Zimbabwe nyakenye libike ukuba udubo lokusilela kwemali lubangwa ukuthi ama-bond notes amaningi ayaphuma elizweni engena kumakhelwane. Ngesikhathi imisebenzi isilela eZimbabwe, abanye ikakhulu intsha isiphila ngokuthengisa imali emngceleni efana le-Plumtree kanye le-Ramokhwebano lemadolobheni afana le-Francistown kanye le-Haboroni. Abanye sebethole ibhizimusi ikakhulu ekuthengiseni i-bond note kanye le-dola le-Melika. Ngingumartin Ngwenya oyindaba ze-Studio 7 ngeSavron kwele Botswana.
Lingakhohlwa uhlelo Studio 7 Live Talk ngo 8:30 kusiya ngo 9 ntambama kumagagasi awe 909 AM lawe shortwave 12080 laku 15775 kilohertz shortwave. Live Talk lamhlanje uhlelo lwabasakhulayo Already Connection sixoxa labasakhulayo ukuthi sizwe imibono yabo ngemva kokhetho lwangeviki edluleyo. Thumelani i-text message kunombolo ekuthi 001-202-465-0318. Ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Kulabo abangekho eZimbabwe, lilakho ukuya ebulenjini ku-www.studio7news.com. Lidinge lapho kubhalwe Live Talk, lifone inombolo. Siqale nge-International Access Code ezithi 001-202-617-2077. Inombolo njalo 001-202-617-2077. Ukuze lani likhulume kuhlelo lise UK, eMelika, eBritane loba kwezinye indawo zomhlaba. Lilalele kumsakazo weStudio 7 owe Voice of America osakaza useWashington DC.
Lo ngumbiko oveza imibono yelizwe leMelika. Sokuleminyaka elithumi ilizwe leRussia lahlasela eleGeorgia elilabantu abayizigidi ezine 4 million. Waqhamuka ukulwa phakathi kweleRussia leGeorgia kulandela ukuthobelana phakathi kwamazwe la. Kubanga ukuthi eleRussia lahlasela izabelo ezibalisa iAbkhazia kanye leSouth Ossetia. Mhlaka 7 ngoNcwabakazi ngomnyaka 2008, eleRussia lisebenzisa imibhobho eyesabekayo njalo lendizamtshina ezithwele inkafula kufa lahlasela eleGeorgia. Amabutho akweleRussia afika inkulungwane eziyisikhombisa 70,000, angqikilana laweGeorgia afika inkulungwane ezilitshumi 10,000, labanye posi afika lelo nani ayemelele ukuqhamuka kwempi kulelo lizwe. Impi le yaphela ngesiphangiphangi njengoba ibutho lakweleGeorgia lalikhulelwa ngeleRussia. Ilizwe leMelika libambisane leleFrance kanye lamanye amazwe akuzwekazi leEurope ahlalisa phansi eleRussia leleGeorgia kwavunyelwana ukuthi kukhulumiswane umlota. ele Russia lavuma ukwenza lokhu loba nje labasela impile ngokuhlasela ele Georgia okumangalisayo. Ele Russia lagcina lisithi isabelo se-Abkhazia kanye lese-South Ossetia selozibuse. Selagxila impande ilizwe le-Russia endaweni lezi. Ilizwe le-Russia lenza lokhu okungekho emthethweni lakusivumelwano sokuqhumisana umlota. Umnumzana Mike Pompeo, umphathintambo wogatsha lwe-Melika olubona ngokudlelwana lamanye amazwe olwe-State Department, uthi kubi kakhulu okwenziwa lilizwe le-Russia. UPompeo uthi ele-Russia lephula umthetho wokudlelana lamanye amazwe we-Charter of the United Nations kanye le-Helsinki Final Act. Lo bekungumbiko oveza imbono yelizwe le-Melika.
Yebo, 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 mtswaka komuhle. Mina nginguMaigobe, umsakazi weStudio 7. Ngithanda ukulinxusa lonke kuhlelo lwabasakhulayo olwe The Connection ngo-8 ntambama. Lamhlanje sixoxa labasakhulayo ukuthi sizwe imibono yenu ngemva kokhetho lwangeviki odluleyo. Liyayamukela na impumela yokhetho lolo? Libona ngani uMongameli Emmerson Mnangagwa uzagcwalisa indingeko zabatsha azithembisayo edinga usekelo lokukhetho na? Ngena kuhlelo uzikhulumele umbono wakho ngodaba lolo. Nga ufisa ukungena kuhlelo, thumeza inombolo zakho zocingo kuWhatsApp kunombolo ezithi 0012024650318. Solakala njalo enkundleni yokuzilibazisa lokukhulumisana yebulenjini eyaFacebook eyekhasini lethu eleVOA Ngebele.
Ingoma emnandi ngempela, ingoma esigciba uhlelo lwethu lamhlanje, kodwa singeke ehlukani wathi sikhangele ezinye zezindaba ebezigokela. Umgokeli we-MDCT uNkosazana Thokozani Khuphe uthi uyamukela amazwi kaMongameli Emmerson Mnangagwa kuba kumele kubunjwe amakomishini azimeleyo azohlolisisa udlakela oluqhamuke ngemva kokhetho. Abalandeli bomanyana wamabandla aphikisayo OMTC Alliance ababotshwe bejikisela ngolwesithathu ngesikhathi abantu belinde impumela yokhetho bakhululwe. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.